Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-8 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edale lephalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la.
Sithi sihamba lobaba uChamisa sifuna ukuqwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa ukuthi kuzahamba njani sithi ngumhlahlandlela.
Abanye belokho besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokeli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange
kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyamkhwabitha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edale lephalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kube lelinye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Chabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uHlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa yi-Veterans Activist Association of Zimbabwe, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activist Association of Zimbabwe ethungamelwa yimi umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa qobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uChabangu yena ethunywe izanu uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugalandaba loChabangu ngoba uChabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iPhalamenti leSenethi lamajaji abazange bakuzwe. Yikho-ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lina lithi kwenziweni?
Sithi sihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuqwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani sithi ngumhlahlandlela yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani abanye sebesenza imhlangano lapho lalaphayana abanye sebeziphi izikhundla abanye khathesi sebebanga ihofisi yakobulawayo bona vele bengalaba ama elections akobulawayo iby election sitshengisile ukuthi ngubani olabantu nguchabangu yizanu benguchamisa uchamisa ube lamantu abaningi abahambe bayavota bathengisa protest vote abangama spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu labakachabangu lama independent yikho thina sithi abantu bangaxokozeli gabalalele balandele ukuthi uchamisa obaxwayisana singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama disciples akhe abafundi bakhe emdlane enyuke siyezulwini basala bedanile kodwa wabalaya wathi lingadukiswa ngama false prophets kuzaba laba prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke kodwa khangelani izenzo zabo lanamhla lokho amanengi baduhile bayakhala ukuthi uchamisa sebekhala ngochamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe sebekhohliwe ukuthi kulomuntu oyiperpetrator owaqeda abantu ngegugura hundi lanamhla lokho enjalo sebekho hiwe ikho sina sithi njengama veterans lama activists sibambe likantulo elikachamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani ikho sithi phumanini chayani zifuba lingenzi sengani selifuna ukuthengisa ngoba khathesi abanengi sebedinga imali yegazi labantu
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela amafasibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla lesicc ethiwa yi Veterans Activists Association of Zimbabwe
The Voice of America VOA
Abanye belokhu besola isinqumo sika mayor wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnomzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtat wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe sinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma ukufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhluphe silalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lo okuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa ngochamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uchamisa angakhwehlela bagijima basaluthe. So uhluphe silalo ngabo MP labo kansi labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni sehlulekile ukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukwenza sokudilikile seqalisa okunye okutsha so abantu asebelandela uChamisa bakhohle ukuthi bavotelwe ngabantu so uhlupho lukhona ukuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6000 ivoti yabantu labana bangi 6000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavulela ibandla sokumele ngikhohle ngabantu bonke bona abangi 6000 nilandele uChamisa umkhuhlane ona lo owesichamisa lo uzaphambanisilizwe ufana nomkhuhlane sawubona ngama 1980 umkhuhlane kwakuthiwa imgabe chetechete abantu babe sigida besithi imgabe chetechete one party state ilizwe lisonakala abantu besifa ngaphe eThebelelendi abantu besithi mgabe chethechethe lakhathe sisila abantu abazithi baye opposition abakholwa ukuthi chamisa chethechethe isichamisa siyabaphambanisa amakhanda. So uColtat wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo kungenani lokuthi uchamisa usekhwehlelile kumbe uchamisa usekuse usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So umnumzana uColtat ngomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotelayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu oyedwa lo okuthiwa nguchamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwaqala njengoba ngishilo ngaphambilini nithemina umnumzana uColtat kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwachamisa labantu bakobulawayo. Yena umnumzana uColtat wavotelwa ngabantu bakobulawayo kavotelwa nguchamisa. So nxa kuyikuthi uvotelwe nguchamisa kahambe lo chamisa wakhe kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo. Siyabona idolobho lakobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu kuthiwa ngesilatin vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi umnumzana uColtat mina ngimkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uchamisa lezinto zakhe lama-tantrum akhe. Uchamisa uzabe lokhu etshintshe siba yi-blue green yellow red black etshintshe amakhala esenzale. Umnumzana uColtat ulelungele eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo aqhubeke i-5 year term yakhe ize iyephela. Ngimkhuthaza mina khonokho aqhubeke senza umsebenzi wakho oncomekayo kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labontondabo uthi othathekile imota zabantu labeyana othathe wese sileqiniso lokuthi ku-next khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uColtat akumelanga asuke esikhundleni ngoba esenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivele ekhetha laphana kakusika ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu owayenqoba abanye wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary and secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Ano indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuyiloya. So abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu. So umuntu olinxa esebenza kuyenze izinto zakazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathi yena umuntu ongumtama kayigobi njengalaba abayenza sibe labo ukuthi umuntu engavela angena esikhundleni sese siba yinkunu. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisizile ukuthi ligodini laphana imisebenzi wami waloku ungantu uyantsala usungantu usukhanya ukuthi angathi ungangihamba kwangaphana amashedi akhanya lakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke kolokuyana izinto esithi thina nxa umuntu engumkhokheli besizikhangeleleyo.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elingani wabanye kodwa sikwaziwe ukuthi uColtat ngumuntu oklie nxa esebenza ubeka kube klie ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenze nge-management ye-council asebenze lamanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi i-politics kakhulu ogidimisa ukuthi i-office yakhe kumele yenze. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiningi ngumuntu anongelandaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuliphi ibandla umuntu anozitshela ukuthi nxa sengule ihofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidingise zomba ngazo kodwa kumele adidimise ukuthi uthukise idolobho lakobulawayo. Yikho konke esikufunayo abantu abangantu abakukhwabita ngoColtat lanxa wayekuopposition. So abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya ivele nguminista wenelisa ukuthuthukisa imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe ulekhono lokusebenza kuhle ngama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
siyabona ibandleni lakhe kungana kuhambi kuhle akusoze kugcine kumphambanisa yini
ebubhaleni kwakumbiko wakhe awejulileni ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ukurekhitha sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akalandaba lapho ngoba vele ngumuntu walande emsiwapha ezihlaleni and kuliqiniso khonoko abantu bakobulawayo nxabenanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewinezela amaprimary ona lawana kayisiyo David Coulthard kodwa ngenxa yokuthi alandale sifisa umuntu ozaba yi-city father i-city figure bahamba bayamcela iliqiniso elikhona lwana leli ukuthi wacelwa njalo wayesithi yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile so nxa ukuthi abantu abasamfuni hhayi uzabuyela ngokuthula emzini wakho ngoba wayevele esithi yena selungele ukuthatha ipension yakhe usezithathela ipension yakhe usezikholisele kuhambe ebhoda labantu abakhe so khonokho yiliqiniso elikhona ukuthi udavid Coulthard sekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakobulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-layers ayekufakwa iningi labo kwakungabantu abancane abafike laphana bengelalutho ili manipulated by management ngoba baye bengelalutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo bahlafune kube sokusiba lula kebe ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Hello ke ngumnomzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi e Progressive Bulawayo Residents Association.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokho ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani basakazi be-Studio 7 yandibingelela nabalaleli. Mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media. Uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi. Asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini. Umuntu wabuza uchamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini. Uchamisa wathi cha angimazi. Akula sikhundla esinjalo ku-CCC. Bama khonapho abazange beqhube. Umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla uChamisa wazachasisa. So uChamisa ublenywa uChamisa ufundile wahlala embuzweni kafanani labo phugeni laba bathi nxa bekhuluma ukuzwe selithi ye ngihamba ngathatha igazi ye mina ngifundisa ubani ye yime ngihamba ngamela ubani ye yime nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona ungathi wena usilandisela isitori esingasidingile singafuni vele ukuba le ndaba laso. So uChamisa wahlala embuzweni njengomuntu ohamba esikolo. So uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele uChamisa kayabuhlobo lochaba khathesi barikholile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bahlume angeke beze bekuthi umuntu osuka emaswini bakhipha uphashi indebele ekhadro park lapha babisa uChiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yizano PF yikho lingakaze labona even irally yabo phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign abazange bekwenze lokho bachaba hambe emavule barecall ukufa bathebe recall ukufa befuna uScott angene abazange bafake icandidate ukufa uthe bathethe becampaign umfundisi wemavuku ufile ngenxa yerecall eyenzwa uChaba lo phugeni. Namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandane umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandane phezu kaphugeni bafe phezu kaphugeni labo chaba namhlanje uphugeni abuye ethi muhle inhliziyo zethu zithonda ngento abayenzileyo bona bedengisa ama sits kuzano PF bebuye bekhale futhi ngochamisa anti bebona bekumele bewini blawayo phe bebe
ufuna ishona futhi lizokhampena kobulawayo
eh studio 7 ngajabule audio yami ngafiki ngicela kali ke lisemakhubu mine plum tree makhubu eplum ba audio yami ngazwakala kulabantu laba baholisa abantu kudla ku ward 15 special ward 15 abantu abaningi basele phansi abanye bahola imali le ekuthiwa igundu abanye ba well vision iyancedisa yachiya abantu abaningi indlala yabulala abantu ke liqongo sele bona abakhulu beku ku ward 15 special imanga abantu bayakufa indlala la bayabhala bechiya abantu abaningi abantu befa indlala
studio 7 siyalibingelela basakazi be studio 7 ya sikhuluma ngendaba kasengizo chabanga uthi bemtshela lapho eqinisa ikhanda abantu bemtshela ukuthi usebenzele izanu li agent lezanu leqinisa ikhanda okwamanje kusobala ukuthi kade li agent lezanu PF uyithengisile imathembelele ndiyonke uyithengisile ithengisele izanu PF kusengezo chabanga lo vele ungumthengisi omkhulu ungathi ungalabalandeli wena ufuna ukuhamba ulandeli ukungena labantu abayi-2 kampela nabantu ababili uthi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uchamisa ngeke amisana lochamisa ulabalandeli usengezo ngumthengisi ubezodiliza i-3C kusengezo vele kusiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uchamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo ubhadala njani indawo lezi uzikhokhela kanjani kusengezo chabanga
studio 7 ngalivuka njani yayisibonge lapho izindaba ngokugande yayisizwa loba ukuthi izaphu yiyo kufanele isapoti ukuze ithathe ilizwe kanti yehluleka njani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe isizafuna ukuthi isapoti manje ilithathe iza kukwanisa na wayengakukwanisanga ekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa yizaphu ekufanele ilithathe kunapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyithatha kanjani ilizwe wena owayenza i-unit lo muntu owakubulalela abantu ayeke lamabandla amanye ezame iplani yayo abayenza izaphu yehluleka sibonge kwalapho kwakugala
studio 7 yebo lina elisethulela iindaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini izimbabwe lapha nxa sikhuluma hayi radio zethile sisitshele okungayishikho ngibuye ngikhulume ngalo ubaba othese kuzanu kabizelwanga ukuzofakaza ngochabango kathi ungena ngaphi kahambe kuhle kuzanu uma esethengekile ukutsho ukristu yerosibantu ukuthi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so zibonge uyawumani into engekho ukuthi sesitshela ngochabango lo chamisa ungubani ikwakulande khona le kuzanu hayi kazibambe into eyenziwe ngochabango ungayidakazelelwanga abantu laye angazifaki emanyaleni seyibona izanu isilane kuhle namhla kujinjile njengoba lokhu isincindezethi siyaphaa sithuthi kwenziweni manje hhayi izihlobo zami lingabolahleka hawu lakusasa lizabhayiza lanini sicela lesixolele thina abantu aliboni uhluko esibukhangeleyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
studio 7 linjani kanjani ubaba lo uthubuyela kuzanu lo usho MTCT ebevele esebenzela izanu MTCT sebedistroy MTCT sebebuyela kuzanu PF ahambe kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina ukuthi ubuyela kuzanu PF asihambele kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina nokuthi sitshelela ahambe ashana le
Studio 7 siyabingelela sise sibamba umlomo lo baba lo kuthiwa ngumkhombe lo kuthiwa ngudivembe kuthiwa ngumkhombe kuthiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzanu PF lapho bakubingelele kahle uhlale khona ulande khona wenze khona lokho kulande khona lapho ngoba vele uyisifebe sephathi nje yenza khona lokho kulandile khulapho yekele ukuqala usuke ukuthi i-3PC uchaba ngowathi ufaka izinto ezingazaziyo fika kahle kuzanu PF usebenzele izanu PF leyo elandileyo lapho hayi ufuna umpasi ukufika usiba yimpimpi phumelazo ngapha susiyazisa khona ngapha yho hayi wena vele umuntu ungambona ehambe ebhode ngamabandla phezu kweminyaka engaka uku-opposition party wawuvele uthiyeleni kuzanu PF ngoba yayivele ikhona kufonywa leyo i-opposition party ngo-2019 namhlanje sungikhona sungosuphuma sokuyela kuzanu PF awuziboni vele ukuthi uliphixi likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele ungalilingi usisukele thina abantu abajoyina izanu vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezinkulumo ezingaka uthi ilizwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezanu PF wena ngikhona ukuphuma usiyayijoyina ufika izolo namhlanje suhlukuqasa uvuka ukhuluma ukuthi uchaba ngoba nguyaziwa kuwe uTripusi wena wawukhona ngoba lawa ungekho kuTripusi uMDCT hayi suka ngafuna ukusukela wena baba ungalinge vele usisukele sebenzela izanu yakho leyo ilandileyo lapho kanye nento ezingaqondalanga lapho ukukhuluma amanga ufakaza into ezingekhona uzozicupha khonapho sokuzani mhla uphumayo futhi uzophuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani siyabulisa hayi sibonga le ndoda ekhulumayo yakwesibanda leithi hayi akubuye lokuyeni kuyikuzapho uzathi ngcono icebe lihlelelo cebe lelihlelelo ngoba siyabe siroja imotshabango kugeni sibe sithi amasitiye ezanu nalo wakodube naye seqale manje sekukhuluma ngochamisa ukuthi uchamisa ayethi razi usengezemtshabango kanjani kanjani wayesekukhuluma manje ngoba sesisuthi amatiye ezanu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika singakangeni kwezemelika lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC. Esingene ke kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alithumi lasikhombisa i-17 billion nxa kungela ngxenye yemali eza kuya kwele Ukraine kuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine leRussia. Ibandla lamademocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael ngoba angibona ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia iAmerica besizibona niyona yiyo layo ehlulwe yiRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we party yokuthi yamaRepublican party lapha eCongress uSpeaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lomuntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia mbonthi mangavuma ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngukhosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington Washington State khonapha kwelemelika.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilalo besilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliamente yawebandla le-CCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Abanye belokhe besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi angasuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni. Sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.